into edanisayo kakhulu khonoku esihlakule esenzekeleyo. Bona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo, angazi kumbe sokuyokugcina kwelizwe. Ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi baya ngapi. Kumbe ikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo. So into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu bafa nje mahlayana.
IZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngitsho lo phenyo olwenziwa yiMelika luya kuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje esingathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha. Babe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-weak. One, two, not that i-weak as such, ukuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo, but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba balendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba, ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe, awufanelanga zibe zizenzakala le security for services. Ngoba kathesi ungakhangela ukuthi khona ama-robberies, uyathola ukuthi khona ama-security services wakhona. Kathesi abantu baphongukudlulana lapha, ama-security services. Laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile nabantu abafuna umsebenzi. So bangabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphonguba ngenye into, kubeze uphongukutholakala ukuthi khona ngabantu abazifeleyo. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasoja bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.